Ngiyathemba lokuthi ungabuza bona abakahulumende bazokutshela ukuthi izoba lithonsi nje kuphela phezu kwemali yonke efunakalayo ukuthi abantu beneliseke emasimini lonyaka. Kodwa-ke kufuze sibonge ukuthi bazamile bathola okulutshwana, kodwa eqinisweni sonke siyazi ukuthi ayisoze yenele leyo mali.
Ubona zani yindaba uhulumende ethemba ukuthi anike ama-communal farmers imali eningi okwedlula ama-A1 nama-A2 farmers?
Iqiniso ukuthi uma sikhangela inhlelo ezenziwa kwamanye amazwe, asithi sikhangele eMalawi, sinanzelela ukuthi izingcitshi sezabona ukuthi ukuphathisa ama-communal farmers yikhona yona indlela engayi-improve lokho esingathi ngesiNgisi i-food security, ngoba bona ibona futhi ababa nenkinga enkulu if kube le ndlala. So uma usize bona ukuthi at least bathole inhlanyelo le-fertilizer, uyabo uhlasele indaba ye-food security.
I-agricultural sector ingavuselelwa njani kakhulu kwele Zimbabwe?
Kufuze sihlalenini sonke abalolwazi kumbe lothando lezokulima, sivuse i-business plan esingayenza ukuvuselela i-agriculture ngaseZimbabwe. And leyo nto izofuna i-private sector, izafuna uhulumeni, izofuna ama-NGO. Hlaleni sonke phansi sivumelane ukuthi khathesi sikulesi sigaba, sifuna ukuya kulesiyana isigaba, indlela esizayilandela ukufika lapho indlela bani, bese siqala-ke senze lokho. Okwamanje wonke umuntu ukhuluma ngento zakudala ukuthi ha kudala sasiyi-food basket, no one is interested in kudala gives. Wonke umuntu wants to know what we can do now.